zakala ngemavuku imavuku sananzelela ukuthi umuntu esimrecordleyo kwakuvayimiseke so sasilungiselela ukuthi nga uyabuyela aphini nga sasikunanzelela masinyane kungakeza i-proclamation sasizabhala incwadi ephalamente ukuthi hayi kabuyele lanxa sike sazama nje ukuthi abuyele kodwa abezethu bathi hayi nga umuntu eyadezele sokuproclaimiwe isreplace kodwa sokundanisa nxa laba abanye babavunile laba nabamanye kuthe bekhishiba khiphile izethi ngapha ibayamukele kuthi ngapha ama-councillors engizamile sibili uwabeka amaphepha sengingenile nomination court amaphepha ngiwathwele kuseva omunye ade ngihamba laye ubaba ugumede u-councillor wethu ugumede ngilandelana naye ngathi-ke sengicina beyamukela amaphepha kagumede wahle wa-announca ukuthi it's now 4 o'clock the court is closed and is adjourned kusuka lapho abazange babafuna ukuyamukela amaphepha yethu.
Kuyini obekusilela? Kungani bengazilungiselelanga kusese lesikhathi?
Bekusilela omunye ubekhohlwe i-ID yakhe, omunye i-death certificate yakhe ikhanya idabukile. So basebefuna bafuna into ekhanyayo. Kanti uyakwazi nga i-death certificate kuthiwa it is issued without any alteration. So begijima-ke behlanganisa lokhu, hhayi basike-ke ngesikhathi ngo-4 ngakatshayo. So bangiphakela amaphepha bengiwabeka-ke kwathi kuthiwa hhayi it's now 4 o'clock.
Kodwa liyavuma ukuthi iphutha ngelene kumbe kukhona okunye likusola?
Hhayi ukusola ngiyakusola njengoba kade sengikhona kwafana kunomation port and bengagcwalanga kungaminyenanga. Bekungaba njani ukuthi kumbe kuvala umnyango ukuthi bonke abakhona pho e-nomination court kabasevwe khonokho evelethi kujwayele bekhangela ukuthi bengiphambili kwafana sengiqhuba amaphepha ngela muntu ade yacomplaina ukuthi ngiphuzile. Ngicabangela ngombono wami ngoba akungiphathi kuhle ukuthi kati bekuzaba njani ukuthi nga lawo ma-certificate lezithupha bakhe babakuyalazi kumbe izolo kwangikhona ngoba sasimemezela ukuthi wonke umuntu kaletha amaphepha. Yikucabanga kwami ukuthi phela into zepolitiki ziyahlupha, umuntu uyakwanisa ukuthi anikwe imali umbone sehamba unyawo lonwabo. Sikujwayele lokho kodwa hhayi asonto esihluphayo.
Ye, kodwa bona bayakuphika lokho.
Hayi, bayakuphika sibili bathi bebezimisele ngoba ukuba khona babuyile. Ngabantu abavele becontestile labantu ababevaleke phandle. Anti uyananzelela ukuthi abantu esibabekileyo akunamuntu omutsha. Khonokhane sakutsho ukuthi sicollectini isheke.
Kulobaba umangena uDubet wangena esebenza laye. Laye ungenile uyi-independent. Lo siyamsekela sisebenzelayo kusukela MDC iqalisa kuze kube namuhla. So laye ngentwana sathi ukuthi amakhadideni kazange asihluphe abebuya nga-2, 2, 3 yikho kumangena ubengazange afile ngoba besimtholile omunye. So uDubet mangena ungene under independent sizamncedisa ayithathe leyani indawo.